Viva Zimbabwe, viva!
Viva!
Viva Zimbabwe, viva!
Viva!
Asambeni madoda akwelakithi.
Asambeni madoda siyovota, sivoteni.
Amandla akho asevotini yakho le inkuthazo ephuma kuhlanganiso zikaZulu emabandleni ezombusazwe kanye la kuZulu makhaza beyibhekise kuzizalwane zeZimbabwe ezisemazweni. Kodwa kwamanje zethekelela izihlobo lemuli eZimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Ngesikhathi sokuqoqwa kwembono kaZulu ezangena kusekelo sombuso esitsha, izalwane zeZimbabwe esemazweni zethula ukuthi zifuna ilungelo lazo lokuvota lilondolozwe kungakhathalekile ukuthi zisemazweni esebenza kuwo. Kungenani-ke isekelo esebenzayo okwakhathesi lesitsha esikhangelelwe ukuthi sivotelwe kukhetho lwe-referendum, zombili kazi baphi ilungelo lokuvota besemazweni abasebenza kuwo. Abenhlanganiso zikaZulu abamabandla ezombusazwe labantu makhaza bathi kuqakathekile ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezethekelele eZimbabwe zisebenzise leli thuba zibhalisele ukuvota. Umnumzana Diliza Mangoye Dlamini isizalwane seZimbabwe esileminyaka sihlala kwele South Africa. Yena-ke ukhuthaza beZimbabwe ababalekela udubo elizweni ukuthi ivoti yabo yiyo kuphela ezalungisa lokho abakubalekelayo.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu arejiste ehambe ku-nearest bathi womsitheli ethwele imfanelo zangkhona ezigoqela i-proof of residence ukuthi uhlala kuleyo address lesithupha sakho, akubhataliswa. Abantu kumele bathi bephenduka ngapha emisebenzini yabo bethiye berejistile ekhaya.
Ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Swangirai lalo selisungule uhlelo lokukhuthaza abasemazweni ukuthi babhalisele ukuvota njalo bavote nxa ukhetho selufikile. Unobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zaleli bandla kwele South Africa umnumzana Samuel Mavunga uthi babhale amaphetshana amaningi abawanikeze labo abakade besuka eSouth Africa besiya ekhaya bebakhuthaza ukuthi bafike babhalisele ukuvota. UMavunga uthi alikho elinye ithuba eledlula ukhetho oluzayo elizatholwa ngabasemazweni ukuthi bakhe iZimbabwe abayifunayo.
Sina abantu abasupporta iMDC abo ba outside Zimbabwe, so we want to take this opportunity ukuthi mababe ekhaya bayobhalisa kuvota, because this is chance esinayo ukuthi sikhiphe uhulumende yabamgabe from this last mile of the election.
Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network layo isisungula uhlelo lokukhuthaza abasemazweni ukuthi babe ingxenye yokhetho oluzayo. Linhlanganiso ithi iqhuba lomkhankaso emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika. Ibuya njalo ikhuthaza uhulumende balamazwe ukuthi benze kube lula ukuthi izalwane zeZimbabwe ziphume lokungena kulamazwe nxa isikhathi sokuvota sesifikile. Ilunga le-board enhlanganisweni yeZimbabwe Election Support Network umnumzana Mfundo Mlilo uthi kungaba liphutha elikhulu ukuthi kungananzwa ilungelo lokuvota lezigidi zezalwane zeZimbabwe ezisemazweni.
Kuqakathekile ukuthi abantu abakudiaspora abase-South Africa abase-Botswana indlebe zabo bazihlaze zisemoyeni baphenduke ngekhaya babuye bazovota. Kuqakathekile kakhulu ngoba baningi, ngoba nxa singavota sibe baningi kunzima ukuthi laba abatshontsha ama-elections basitshontshele sivote sibaningi.
Isikhulumeli sebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bosani Balakwe uthi isikhathi sokukhalaza ngomumo wezinto eZimbabwe sesedlule, kodwa manje sekuyisikhathi sokuthatha amanyathelo.
Akekho umuntu ozosilungisela uhlupho lwethu njengamazimabhenzi. Kasiyekeleni ukukhala, kasiyekeleni ukukhonona, kasiyekeleni izinhliziyo ezibuhlungu njalo nje. Kufanele sonke ezimbabhenzi sisukume siregister sivote ukuze sazi ukubana lokho esikwenzayo kuzosinikeza umphumela omusha. Ngoba masingakwenzanga lokho ayisizakhala kuze kukhale nezizukulwane zethu.
Uhulumende womanyano eZimbabwe usanda kwazisa ukuthi kusukela ngosibandlela ka-2013 kusiya kumbimbitho kuza kwethulwa uhlelo lokubhalisa labo abafuna ukuvota. Umkhokheli welinye lamabandla e-MDC umnumzana Morgan Tswangirai usanda kwethula umbiko othi ukhetho le-referendum lukhangelele ukuqhutshwa ekupheleni kukazibandlela loba ekuqaleni kwanhlolanja. Umongameli Robert Mugabe phambilini uke wazisa ukuthi ukhetho kufanele luqhutshwe ngombimbitho. Loba kunjalo, inhlanganiso ezilwela amalungelo kwaZulu zithi zifuna ukuthi ngesikhathi kusaziswa usuku okuzaqhutshwa ngalo ukhetho, wonke umuntu ozavota eselungile ukwenza lokho. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.